So we see card descend of a VOA in the valley.
Na kweze kuseni mtuagasi ngolwesi tatu mshaka 8 kumpalagasi 2021 igama ngontunga milinku mo kwezi hamba pambili kupupe abahlanu nge COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kutholakale abedlula inkulungwane ezine 4031 velo mkhuhlane lo. Uhulumende uthi abangahlatshwanga ijekiseni ye COVID-19 bazakwaliswa ukugada amabhasi lemijova. Ivandla lezano PF lithi lithola usekelo olunengi kwabatsha abagoqela besifazana abaziwa ngokuthi ngama slay queens. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kupupe abantu abahlanu nge COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abedlula inkulungwane ezine 4031 belo mkhuhlane lo. Lokhu kukhuphule inani lasebebulewe yilolu bhubhane laya ku 4718. Ugatsha lwezempilakahle luthi abaphethwe yilumkhuhlane sikhuluma nje isebe 11,908. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela icoronavirus izolo njalo bangu 14,334. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose ezingamashumi amabili 18,587. Ukukhwela kwenani labatholakala belomkhuhlane lo kuza ngesikhathi uhulumende esithi abantu abangahlatshwanga ijekiseni ye COVID-19 bazakwaliswa ukugada izimota ezithwala uzulu ezigoqela amakhombi lamabhasi. Lokhu kwaziswe ngumphathi ntambo obona ngokwethula kwemibiko unkosikazi Monica Motswangwa ngemva komhlangano wabaphathi ntambo izolo. Lanxa engatshongo ukuthi umlayo lo uzaqala ukusebenza nini, uMotswangwa uthe siyeza isikhathi. Wengeze wathi uhulumende uzasungula indawo zokuhlabela uzulu lijekiseni ezilindweni zamabhasi ukwenzela labo abalokhe bengakahlatshwa abayabe befuna ukugada. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Kungabe kuliqhinga elingaphathisa ukuthi abantu bakhuthazwe ukuthi bayehlaba bavikele umkhuhlane we-COVID-19. Kodwa kumele sikuqaphele ukuthi abantu balamalungelo abo. Kuzafika esikhathini sokuthi abanye bale besitsho ukuthi bona balelungelo lokuthi banakekele imizimba yabo. Kodwa-ke thina siyakhuthaza ukuthi abantu bahambe bayehlaba. Njalo siyakwazi ukuthi imithi elizweni leZimbabwe kayekeneli wonke umuntu. Ngalokho-ke kungaba nzima ukuthi ubambe umuntu ngamandla ukuthi ayehlaba kadibe le mithi yakhona ayekeneli ngokugcweleyo.
Ukusungulwa kwendawo zokuhlabela abantu ezilindweni zamabhasi lamakhombi okukhulunywa nguhulumende ubona kusebenza yini?
Okokuqala ukuthi izindawo lapho kugadela khona abantu zinengi kakhulu. Emalokitshini sisuka emalokitshini abanjwe ngamawadi angu-29. Kambe ukuthi kungenza yini ukuthi koBulawayo zibe khona lezo ndawo wonke umuntu lapho adegadela khona kuthiwe uzahlo ukuhlola ukuthi engabe ehlabile kumbe engahlabanga. Ngifaka umzekeliso nxa ngimisa umchova ngizihambela ngendlela kumbe ngihamba ngomasiye phambili kambe ukuthi lapho emisa khona umchova kungabe kulomuntu oyabe emele ukuthi ngihlabe yini kumbe lezo zindawo kwezo zokuzindawo nje ezisedolobheni phakathi esidikidikini lakiwa ama terminus lawa nje avamileyo lapho kuma khona uzukho laba abagada ama wonder fit bona kambe ukuthi bazabe kule ndawo lapho abahlatshwa khona yini kumbe kulomuntu omelele ukuthi ama wonder fit achibilika lapha bese bahlaba yini konke leyo imizamo esibona ngazani kuthiwa iyisifiso esihle kodwa kunxa sesibuya ke phansi ku ground kungaba nzima ukuthi implement kumbe kwenzakale ngenxa yokuthi izindawo lapho abantu abagadela khona ikakhulu nxa sikhuluma ngokugadela khona nxa sisedrobheni sisuke emalokitini siyemalokitini zindawo ezijiyeneyo kakhulu kuzahamba njani umuntu ophansi ecawuna jina lecholotsho umuntu ophansi kosikhobokhobo umuntu ophansi le ethelanyemba kambe ukuthi lakho kuyabe bekhona abantu ababalindileyo ezilindweni ngaphansi kwemthunzi yamachabela lamagonti bangabe bekhona yini abantu abazabahlaba thina sibona ngazani kuthiwa ke konke lokho yizifiso ezinhle kodwa ke ukuthi kwenzakale kuzaba nzima.
Uhlelo lokuhlatshwa kwabantwana abaleminyaka ephakathi kwe-16 lengu-17 lona luhamba njani liyababona yini behlatshwa?
Uhlelo lolo soluqalisile ikakhulu ezikolo lapho kulabafundi khona abaqotshwana bebanga eliphezulu kancane labe singathi ngama A-level yibo abangazani kuthiwa bahamba phambili nxa kusithi kuyahlatshwa bayafika ke abezempilakahle babacele ezikolo khonaphana babahlabele khonaphana emaklasini kumbe eklasini ethize yabe ikhethiwe. Luhlelo oluqhubekayo abafundi kungani kuthiwa balwemukela kuhle kodwa laba sebethe baphuma ezikolo angikakubonisisi ukuthi kuhamba njani ngoba angikababoni besemagrosa kumbe bengaphansi kwezihlahla behlaba labo bantu emalokitshini kodwa sengingakunanzelela ukuthi ezikolo bayangena sibili basebenzisana logatsha lukahulumende olukhangele ngezemfundo ukuthi basondele ezikolo bathagethe laba abantwana abasafundi kakhulu abafundi A-level. Uhlelo oluqhubekayo so far sibona ngantwa kuqhubeka kuhle njalo labafundi abaningi bayakujabulela ukuthi labo bazafikelela. Luhlelo oluqhubekayo sibili ukuthi siyalukhuthaza ukuthi kuvekele phambili labazali bakhuthaza abantwana ukuthi bahlatshwe bavikele omicron lo osengeni lelizweni kukhanya ngazantiwa uyi-silent assassin ubulala ethule njalo esikhathini esiningi kuthiwa ungabona uzubona izibonakaliso zangikhona uvele uyabusulimele emzimbeni. Yikho ke siyakhuthaza ukuthi laba abasesibangeni sokuthi bahlabe bahlabe labanye abadala baloku bethandabuza ukuhlaba kabahlabe ngoba umkhuhlane lo uyingozi njalo ukhona usesekhona kwesikhathi eside.
Umnumzana Thembelani Dube ngohlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Inhlanganiso emela intathelisindaba iYoung Journalists Association ithi iyathokoza ngokulahlwa kwamacala okuphehla uDlakela abesethiswa intathelisindaba uHopewell Chingono. Amacala la achithwe inkantolo yeHigh Court kuthange isithi abachuchisi behlulekile ukuvesa ukuthi uChingono wephula uphi umthetho lokuthi wakwenza ngandlela bani. Sixoxele umkhokheli walenhlanganiso uLeo Munende.
Njengenhlanganiso thina sithi vele uphulo wayengela ecala kwakuyikudlalisa isikhathi kwakuyikumethusela lokwethusela abanye lokwethusela ezinye intathelo izindaba ezingabe zilombono ofana lowakhe babengafuni sikukhiphe babengafuni sikubhale babengafuni sikukhulume. Yikho lokhu kwakusenzakala kuwuPortshingono idale lenze into elunge kakhulu kodwa lalo idale liphuze kakhulu ngoba udaba lolu solulomnyaka lenyanga phezulu lukhona le lungenziwanga lutho.
Likhala ngokuhlukuluzwa kodwa uhulumende uthi intathelizindaba sezisebenza zikhululekile ngoba soweyesula imithetho efana le-IPA le-POSA. Ungathini ngalokho?
ukuchwa wemthetho efana neIPA akutsho lutho ungakhayela ngathi lesiselo sombuso esiqine kakhulu esingathi thina sigcina amalungelo wonke sikhuthaza uhulumende ukuthi ehloniphe amalungelo ethu wonke kodwa akwenziwa lokho so ukuthi umthetho awukho kumbe isiselo sinjani awuncedi ngoba esibonayo ukuthi amapolisa lamasoja awasasebenzi phakathi kwemthetho sebesenza intando sebesichaya sebesethusela bethunywa ngaba dala ithunywa abakhokheli belizwe so akutsho lutho lokho umbuso lo kamnumzana Emmerson Nangagwa uyazifananela lokamuyi uRobert Mugabe undaba lezi ezokusebenza kwentathe lezindaba
ukuze ilizwe lifike kuzinga lokuthi ilani njengentathe lezindaba selisuthiseka selisithi hayi ingempela sisebenza sikhululekile akula kuhlukuluswa kuyini elingafuna ukubona kusenziwa
sifisa ukubona uhulumende ezikhipha endabeni lezi ezokusakaza ezikhipha ezimpebhazi ezikhipha ezeBC besebenze bezimele sifisa ukuthi efundile amapolisa akhe amasosha akhe amaseyo ukuthi ehloniphe intathelo izindaba lomsebenzi waso sifisa njalo ukuthi evule ukusakaza elizweni evumele wonke olemali olemtshina yokusakaza ezisakazile ngihlule ngasezehlulekele ukuthi lathi sithuthuke elizweni ehloniphe njalo amalungelo ethu ngoba esiwubonayo ukuthi abantu abaningi ikakhulu izisebenzi zakhe azibona ingane intathela indaba azilandaba la kodwa zingakwazi ukuthi hayi ukuthi kube lokuthuthuka yithi esiyabe sifuqa lathi sibhala ukuthi lizwe liyephambili
uLeo Monende ukhokhela inhlanganiso emela intathela izindaba iYoung Journalists Association. Ibandla lezanu-PF lithi lithola amalunga amatsha amanengi agoqela abasakhulayo abayizicwicwicwi abazakala Slay Queens ngesiNgisi ngenxa yenhlelo zaleli bandla ezithuthukiselilunga laleli Joseph Chuma. Lanxa engaba bethanga ngamagama abanye osazikwayo asebephumele egcikeni besithi basekela iZANU-PF kobulawayo ngomculi uSandra Ndebele kanye lonkosazana Sipho Masibuko owayeyimodeli njalo oqeqesha amantombazana kulumsebenzi. Nango uChuma exoxa losithandekile Mhlanga weStudio 7.
Usekelo lukhula ngendlela emali sayi I was also pleasantly shocked sibili ukuthi so kulantu angaka abadinga ngaka asifuna ukujoyina ibandla leZANU-PF including even women you know the kind of women abana esingabathi ngama slay queens abana ongeke wacabanga ukuthi they want to be associated with politics and stuff like that babuya in numbers in droves they are really coming up we were seeing young businessmen coming up in numbers and droves we are seeing ordinary citizens coming up in numbers and droves so definitely it's exciting and it's something that I was like wow you know and it's a good thing it's a good feeling kodwa abantu bayashuma sikuthi bayabuya bafuna ujoin iZANU-PF ngoba abanye yabona into le eZANU-PF it's about ukuthi wena ungakhipha that blanket of hatred esigcwele abantu abaningi ebusweni ugcina ungaboni into eyiyeli iqiniso there's a lot of development happening being caused by this government of ubaba uEdin Nangagwa a lot
ungasinika umzekeliso wenhlelo lezi which is the culture ngukhulumende ezingabe zikhanga abantu
for example kangena the perennial issue eGwayishangani which was mooted in 1912 by the white men it was never achieved come ubaba umgabe time it was never achieved but look at where it is right now just in these 3 years ubaba umlangagwa engena offices is so much advanced and into leyana can you imagine the green belt it will create from Shangani and Gwayi khona ngale coming all the way up to Bulawayo amanzi azaba sekhona kobulawayo lapha ngoba ukuthi industry vuke imasho ngathi ngamanzi amakhampani zamaningi the reason why they've closed down is because there's no water and there's no gas electricity so once that Gwayishangani dam solves the issue of water can you imagine the resuscitation of industry and can you imagine the farming opportunities ezenzakala kubuildwe coming from Shangani kuya all the way zokuthi amadlovu zifike lapho koBulawayo there's so much irrigation so we are going to have food security which is another important issue in any economical sector kodwa ngesikhumbo ngakho Vision 2030 will now be easy to achieve. Once we have food security, once we have got enough water, and then once we have got electricity, look at Iwange, that expansion is almost done now as well. So we'll end up having a situation by Silama case that we need enough and end up having surplus. Look at the roads. They are being done. Most of the roads are actually being repaired as we speak right now. All these are wonderful things, and people that really open eyes and without Uba Lomona, Ukanya, we are born in progress. Die, Amanaba, Bazama, Ukona, Yena Kuruba Kurumba, Bonaparte, Umsevens, we are Wenza, we are Zama, and these things are exciting and easy as in Luna, even now, Untanga, Abodai, but Amanaba in the Wenza, Kayanta, it makes sense, and that's why they are joining.
Umnumzana Joseph Chuma, lilunga lezano PF, ubeqoxa le Studio 7 eGobulawayo. Sele kubonile na okusemaphephandabeni. Ikroniko ithi uhulumende uphakathi kwemizamo yokuthatha izimota ezatshiywa ngumuyi umnumzana Genius Ginimbi kaDungure ezibalisa iLamborghini leRolls Royce ngoba engazibhatalelanga imithelo ngemfanelo kuZimra ekuzingeniseni elizweni. Isayithi ithi uZulu usekela umkhankaso oqhutshwa ngamalunga ePhalamende okuthi uhulumende esule umthelo we-$50 afuna ukuhlawulisa abantu abalabo makhalekhukhwini. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Hello, 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 Studio 7. Ngiphakathi shoko ewangi. Njani kona ngapho emazweni aphetheya ngapho thina ngapha uduwa uphephi amanzi izulu kalini imali ayitholakali avele akulanto noma eyodwa nje ihamba konke ukuquma kusiya opposite direction. Hayi no abantu basizamene amandla onke abantu abavote ngeqiniso akhona lokho uthuku kwelisitshelwa manga isikhathi sonke. Hayi no.
Ivuka njani balaleli beStudio 7? Ndivuswa nguhlanhla Mahlangu ekuthiwana eFrancis Town. Ngithi kunjani lapha elikhona ngaphi ilanga liyatshisa sazi lonyaka ukuthi kanti uNkulunkulu silahlile yini izulu kasiliboni. Ekhaya lapha engizalwa khona emalungu elupane ndivusa umama unanhlanhla kumaTshivuvu. Ngivuse lo nkosikazi wami uMampofana, ngivuse lo mdala wami uNkomo uRJ, ngivuse lo mdala usathulana uNdivula uAfrika Chuma, ngivuse lo malume wami uPaul Ngwenya oyinyanga, ngivuse lo mza wami uJabulani Ngwenya uthanda utshwala. Ngithi ndivuswa nguhlanhla owemalungu owakomatshivovo khona phana koncube. Ngithi ngiyabona ngegama lenkosi uNkulunkulu abe lani izikhathi zonke. Amen.
Yeah, kuStudio 7 ngiyabingelela kubasakazi nakubalaleli. Ngithi nansi indaba kaDisemba siphithiphithi bazali ekubeni ekhaya vele siludubo dubo lwakithi lolo asazi ukuthi lungenziwa njani bazali. Ivoti asazi ukuthi ivoti yasebenza izosisebenzela na ngoba nabala abantu ngathi ngompeda nje when comes kule zinto zamavoti. Ungatshela ukuthi sebeqedile vele bona ngamavoti ka-2023 izali ifuna ukuthi nawo la abantu esithi mele nabo bahlakaniphi. Angithi abanye bavele kade basebenza naye izali, so kufuze ukuthi behlakaniphi. Njalo imajority ngapha ngaphandle kwelizwe abantu njalo angeke basuke ngabe bethiye imisebenzi bebhalisele ukuvota. Phela yonke le minyaka sidla ngapha eMzansi, so ukuthiya lapho siyabhalisele ukuvota futhi khona ngani, hhayi sesiyi-stress futhi esiyi-stress. Njalo abantu sofuza ukuthi ngesikhathi sokuvota bekade futhi bebuyele ekhaya beyivota. Angiboni ukuthi kungakwaniswa abantu abangaki khona lokho.
amboni mina wamumbono ukuthi khona la angazi bona laba abakhona abasiphethe ukuthi khona yini abangazamela khona ukuthi abantu kube lulu ukuthi bekwazi ukuyabhalisa emakhaya bekwazi ukuyabhalisa okanye kube nama-polling station khona lapha negedini abantu befike bebhalisa kwambana bejeli bebuye emsebenzini ngoba ngapha yikho lapho esidla khona phela siyabonga ngoba ngiqophile lo ethembisi
nani bantu abadala bantu abahle shuwa siyalibonga kakhulu uhlelo olulwenzayo umsebenzi elowenzala uphiwa nguNkulunkulu shuwa yini elikhulumayo kustudio 7 mina engikhulumayo Ncube Max ngiphuma elitholotsho ngizalele etholotsho ngibonga shuwa inamba zenu izithethekeli nankwa endangathathe egoro umsigana ngiyabonga kakhulu umsebenzi olowenzayo uNkulunkulu angani ngale practice elikugcine insuku zenu ziyande siyazisizwa into eziningi ezijeneyo kusa kwamalanga suku zonke ngo-past 8 sihlangana lohlelo lenu sisitshela izindaba ezikhona elizweni ngamazwi ngamazwi ajiyeneyo sibonga kakhulu siyezwa sibi lezi ndaba zamazwe ukuthi ilizwe ngelizwe kuphilwa njani kakhulu kwela Zimbabwe yilo lokuqala lilendlala luloduba lilamali ligcwele ukuyanga asikwazi shuwa ukuthi dumamile inkomo ukuthi shuwa lokhu sizaphephela ngaso asikwazi izihlobo zethu labangane bafike bachiya kunjalo singazi ukuthi kuzaze kulungeni so hhayi nithe ndikhulumise shuwa lapho elihlala khona uNkulunkulu ebelani lapho elilala khona uNkulunkulu ebelani elibusise lanini lanini kuze kube phakathi amen yabonga kakhulu dumame inkomo ukubonga kwenzela abanye bona abesebenza labo bonke ithi into engabakhulumisa inkosi ibabusise
enda ndikorumelisa abasakazi bothe basikio 7 nabalaleli bothe ndithi phephani ngaecovid ikubulaya vathu zwino ndithi pangane zimaski na social distancing shumise na sanitizer ikubulaya covid ndikori apa ndikorilela vathu vamathepelelendi vakutshiswa uvava na vathu vambuso ngaepati ya ZANU-PF ikubulaya shango ende ikubulaya shango zwino khoyo obed mpofu ndi muthu wexindeveleni zwino ukudyela vathu brazi vathu vasindeveleni vodyela mamuthu vasindeveleni brazi zvino vathu vasindeveleni vachise gayi vakudyela zvithu zvote zvasindeveleni purawayo vodyiya vodyera vathu vashoneni pedbrich vodyiya vodyera vathu vashoneni nagai nagai wange nagai nagai vodyena zvino richise hani vathu vorina rikuchisa kuvava namavhenda akuchisa kuvava navasuta kuchisa kuvava richise hani shango shangoni ravorina ndikombera imeseji iye panda kaife nabone pokemo hati naye othathiwa asafari na ufana na mti hey voice message ndikombera ndipare vasakazi ba studio 7 ndikombera nda
labo bekungabalaleli bestudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Reuters ithi umthethwandaba weMelika wethule isinqumo esivimba umlayo kamongameli Joe Biden obamba izisebenzi zikahulumende wakhe ngamandla ukuthi zihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. I-AP yona ithi kulezibotshwa ezingamashumi phose amane 38 ezivele engozini yomlilo kwelinye ijele esigabeni seGitega kwele Burundi izolo. Singene kudaba lweMelika. Umongameli waleli lizwe umnumzana Joe Biden ukhulume lomkhokheli wele Russia umnumzana Vladimir Putin okwamahola amabili izolo wamxwayisa ukuthi engalokothi athumele amabutho akhe ukuyangena ngodlame kwele Ukraine. Umbiko wethulwe isigodlo sika Biden iWhite House uthe uBiden uxwayise uPutin ukuthi engavele enze lokho iMelika labangane bayo baza kwethesa eleRussia izijeziso zenotho baphinde bathathe amanyathelo angavezwanga. Ukukhulumisana phakathi kwababili laba kuza ngesikhathi kulembiko ethi uPutin uqoqa ukuthumela amabutho akhe ukuyahluthuna ele Ukraine alenze ingxenye yeRussia. Umsakazo wakwele Russia weRT wona ubike ukuthi uPutin utshele uBiden ukuthi akumelanga umanyano weNATO uthumele izikhali emazweni angcelelane leRussia afana layo iUkraine. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele encwadi kwezombusazwe umnumzana efihlela Ncube.
Kuqakathekile ukuthi sikunanzelele ukuthi lanxa ubaba uBiden ubekhuluma loPutin kodwa ubengakhulumi loPutin, ubekhuluma labangani beMelika, ubekhuluma labantu beMelika. I-foreign policy ye-America i-domestic politics as well, ngesiNgisi sisho kanjalo. Usuka akhulume labantu beMelika eziveza engumuntu oqinileyo. EMelika sokwaba ligugu ukuthi uPresident abonakale engumuntu omelana leRussia leChina kanjalo. Le Iran kuba yinto nje siyajwayelekayo yaba yinto yepolitiki yaseMelika. Ngakho ke ukukhuluma kwakhe lokuyana akula nguquko okungayenza ekucabangeni kweRussia. Baya kuzwisisa beRussia ukuthi ukhuluma kakhulu labantu beMelika.
Sikhuluma nje iRussia iphansi kwezijeziso zeMelika. Ubona ukwethuselwa ngezinye izijeziso kumethusa yini uPutin simbone ededa alubana ngempela ubejonge ukungena ngodlame kwele Ukraine?
Izijeziso zenotho ngeke azesabe uPutin nxa kuyukuthi uqathanisa izijeziso zenotho lokuthi iUkraine ibe phakathi kweNATO. Umbuthano wezempi wezomvikela okuthiwa yiNATO, North Atlantic Treaty Organization. Ngokuba yinto ebangwayo yona leyo i-expansion ukukhula kweNATO isiya emingceleni yeRussia. Nxa ngabe iRussia izabona ngale kocingo ngale komngcele sekule NATO ayisoze ikwamukele khona lokho. Kuzaba yinkinga vele enkulu kakhulu. Kanti ke kuhle ukuthi kwayona iNATO ukuze ibe loncedo ibe lalapha engadluleli khona ukuze kube le world peace. Kakunceda ukuthi u-expande ugcine usugqagxele iRussia kuyenze ize icine ithatha amanyathelo ayingozi angagcina edala impi emhlabeni. Ngakho kumele bobabili bacabange kangcono, kodwa kangiboni ke ukuthi izijeziso zenotho nxa kuyukuthi sekule ngozi ngempela iRussia eyibonayo yokuthi ku-national security yayo sekule ngozi enkulu iyabe iyaqhubeka. Kodwa kathesa ngibona ukuthi ile njongo yokuhlasela i-Ukraine bona sengathi kuyingxoxo ekhulunywayo.
Kulokwesabela ukuthi ukuxabana kweMelika leRussia kungagcina ekubangela impi phakathi kwamazwe omabili. Ubona kufika kulelo zinga na?
Angiboni ukuthi kungafika kulelo zinga ngokuba womabili amazwe ayakwazi ukuthi kalikho elingasila empini nxa esilwa womabili. Alikho elingayiwina impi. Ungakhangela izikhali abalazo lezo kuthiwa yi-nuclear. Ayimelika ngeke iphile, iRussia ngeke iphile, kanti kakupheleli khona lapho, iEurope ngeke iphile, amazwe amaningi ngeke iphile, ngoba nxa sekuhlaselwa kuyahlaselwa labangani balawo mazwe. Kuyinto izikhali lezi ze-nuclear yizo ezenza ukuthi kungabi le Third World War. Kangiboni isenzeka ngoba phela impi yeMelika leRussia ngeke iyeke ukuthi cine iyimpi yomhlaba wonke. Ngakho kungaphela abantu emhlabeni. Nethemba ke baza bekhuluma besethuselana besiza zonke lezi yazinto, kodwa ngeke baze bafike esibangeni sokuthi baye empini. Baza belokhu bevikana ngoba kucakathekile kubo bobabili lasemhlabeni ukuthi bangayi empini, ngoba ngeke kusale umuntu emhlabeni.
Umnumzana efidlela Ncube ingcwethi kwezombusaswe. zizipete ngevuzi hamba pambili. Kupupe abantu abahlanu nge COVID-19 eZimbabwe isolo njalo kutholakale abedlula inkulungwane ezine 4031 belomkhuhlane lo. Uhulumende uthi abangakahlatshwa ijekiseni ye COVID-19 baza kwaliswa ukugada amabhasi lemijova. Ibandla leZANU-PF lithi lithola usekelo kwabantsha abagoqela abesifazana abaziwa ngokuthi ngama-slay queens. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.